soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngesonto 20 kuNcwabakazi 2017 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje. Ibandla le National People's Party lithi lithola usekelo oluningi ebantwini lalapho iMDCT eyayilosekelo khona.
Amakhansela zeMDC kaningi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Bayabe besesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenzwa yi-government. Bayabe bengakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo.
Izakhamizi zeGokwe zithi abantu bakulindawo balokhu bebhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali.
Amalanga adlileyo kube lababuya bethenga umumbu but kulensuku abasabuyi so sesihambe emagosa uyetshintshana leyabo ukufuna wena ezitolo. Ibhakede lakho leyo liyi-$3 futhi uthi ungathola i-2kg yeshukela leyo 2kg yesawudo sokufaneleke.
Zambe wondliwa njani umntwana ongasalaleli abazali? Iyachasisa ingcwethi ecubungula ezamasiko kulandela indaba esegudwini ekamkamongameli unkosikazi Grace Mugabe obikwa etshaye untombazana afice elamadodana akhe.
Umntana omuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uzakuya kubika ngakibo kusithini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizaziswa kulo msakazo. Iziphathamandla zebandla le-National People's Party elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru lithi lithola usekelo oluningi ebantwini. Ibandla leli alingamanyani lamanye amabandla, njalo umkhokheli webandla le-People's Democratic Party uMnumzana Tendai Biti usanda ukuthi ukhuthaza wonke amabandla aphikisayo ukuthi angene kulumanyano. Sixoxe lesiphathamandla se-NPP eBinga uMnumzana Maxon Ncube.
Ibandla leli edinga abantu sebelazi kakhulu ukudlula nje iMDC ngoba abantu bedinga sebediniwe ngezinto zeMDC ezenzayo. iMDC ngabantu nje kuphela abathanda ukungena embusweni bengakhangeli izinto ezifunwa ngabantu. So abantu ngenxa kamama lo uMduru owayelokhu efika lapha edinga bayayithakazelela kakhulu iphathi zizawina sibili kumakhansela zindawo eziningi.
Ungasichazisela impawu ezikhomba lokho okuchoyo?
Lapho singena kumawadi abantu bayasemukela kakhulu besitshela izikhalazo ukuthi hayi ibandla leli yili ibandla lengingathi ikhipha edakeni athikilo lolu. Inhlangano siyanda abantu sibili, asiyenzi imihlangano leyani yokufitha sitsha njengabantu be-MDC sihamba sibe siyerejista emapoliseni sihlangane labantu egcekeni okurayit. Ama-councillors e-MDC sehlale kakhulu izi-2000 abanye belokhu bekhona. Akusela mehluko nezanu-PF esithi bahlala kakhulu ezifundeni. Ama-councillors e-MDC kaningi abantu balutshwane nje engababalisa ukuthi bayanceda abantu bengangena ezihlalweni. Vele bayabe besesaba ukuthi bengene kuma-programs amanye ayenzwa yi-government. Bayabe bengakwazela ukuthi yini okwenzakalayo esigabeni sabo bezihlalele ezindlini zabo bahamba kuma-meetings kuphela besiyahlangana edinga. Bengi izinto abazikhulumayo abantu indlala vele kunzima kugcina sokungenela bona abantu bezanu-PF sebenceda abantu. So ama-councillors ze-MDC ekhona bona bengayenzi lutho ukuthi bengabona ukuthi abantu bengaphuma edakeni bendlala edakeni.
Kodwa sesikhangela ibandla lakho elizweni lonke jikelele nxa lingasangenanga kumanyana.
Ibandla lami sisisuwa liqine lesibili kuvele ebantwini ukuthi amabandla kumele simanyane ukwenzela ukuthi sinqobe kawani lungise usuphu esilalo.
Lo umnumzana Maxon Ncube isiphathamandla sebandla le-National People's Party eBinga sixoxelaye ekhona le eBinga. Iningi lithi uhlupho lokusilela kwemali luqhubekela phambili elizweni lanxa ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe lisanda ukuthi lizethulela umphakathi imali yohlobo lwama-bond notes angafika izigidi ezingamakhulu amathathu i-300 million njengeminye yemizamo yokuqeda lolu hlupho. Ukuze sizwe okwenzakala ewange ngalolu daba, sixoxe lo mnumzana Donald Mampongwani Shoko ohlala kulelo dolobho.
Ngiyathi kule Standard Chartered, kule ZD, kule SNB Bank, kule Agribank, Bank ABC. Kodwa ibhenki elingani lingcono yi-Standard Chartered. Lawa amanye lawa, imali hayi hayi hayi, isifundo sikanesi. Osekukhona nje abantu sebephila ngokuswayipha, akusela muntu obamba imali kulezi nsuku. Umuntu wonke oyabe le mali akwenzayo ikuye esolo aphonge ukudobha nje khonoku ayabe kufuna. Loku-transfer nje kubo eco-cash, but ukuthi ungathola umuntu othi yena ule-cash, ikakhulu laba abasha emakhaya labo, uthola ukuthi umuntu engxenyebe elokunye afuna ukuthi akubhadale nje emakhaya ngale, akula mali etholakalayo.
Lizwani nge-Victoria Falls, khona kungcono yini e-Follows?
I-Follows lewa nje kuyafanana. Uhlupho lwangikhona kungani kuyafanana nje ngaphandle kwamabhenki ona lawa engingakhuluma ngawo abanye lawa hayi imali ayikho kusuku lezi ezisanda kudlula abantu babe-Victoria Falls kungani kungconywana but ngemva kokubana abantu sebebona ukuthi e-Victoria Falls imali ingani iyatholakala bagcina sebefloka bonke besiya khona ngayo bagcina sekusiba lokuzeni iproblem yokuthi even lakhona ngale e-Victoria Falls imali kayisekho ngingazi ukuthi kayisekho genuinely kumbe basebekubona ukuthi abantu abasuka kwamanye amalokishi amanye ama-towns sebefloka besiya khona ngayo akula lapho ngathi kungcono khona
labo-ke abathumezelana imali kumbe vele emazweni kumbe vela kwelinye idolobha bayenelisa ukuyithola imali imali yini
ungathunyezelwa sibili kuyimali but ukuthi uyibambe hayi inkani abaphandle kwemazweni kubo South Africa kubo ngathi ngathi basebenzise bandisa ukusebenzisa le okuthiwa yi-ecocage le okwakho yikuswayipha nje kuphela usuyathenga khona uyabuvele ufuna ukuthenga
lo mnumzana Donald Mampongwani Shoko isakhamuzi sewange sixoxelaye ekhonale ewange. Wezithathelane lemaphandleni isakhamuzi seGokwe umnumzana Bernard Ncube uthi abantu bakulindawo babhekane lendlala kanye lokuswelakala kwemali. Umnumzana Ncube uthi phezu kwalokhu izakhamizi ziyethuselwa ngokuthi kuza kwazakala ukuthi zivotele bani phansi kohlelo olutsha lokuvota olwe-biometric voting. Lanxa uhulumende ebikwa isithi akusoze kusetshenziswe lolu hlelo ekuvoteni ngokwakho kodwa ekubhaliseleni ukuvota kuphela. Asizweni ingxoxo lomnumzana Ncube.
Imishini yabo isetshenziswa iyenza ukuthi abaseharare kumbe abangaphi baye bekubona kumakhompyutha ukuthi wona uvote njani. Kokhuluma ngakho kakhulu uchairman wangikhona uyohambe ukuthi ngenza imihlangano ukhuluma njalo. Uyakhuthaza lokubuthanisa amasabhuku ebatshele ukuthi limele litshela abantu into ezicacileyo ukuthi lo nyaka unyaka oza kuyavotwa njani. Uba nani lingenzela ukwenze njalo uzaliwomela.
Kodwa bona abantu bakhanya bayakukholwa yini?
Ya abantu abakabikwazisisi kuhle ukuthi kungaba kuzahamba njani ngoba baze kwezinye insuku bethe lizavota lingaphansi kwabosabhuku benu abakakucaci kahle kodwa basakuhloleni ukuthi noma kustudio 7 sisenza ukuthi bathi kuyakumi njani ngoba abantu ngapha wake bathayo phela kumnyaka oka-2008 lwana akabayisaba kubi le ndlala kodwa nayo ngapha hayi ngani khona sibili ukuthi kudubule inkalakata kanye kanye le mali ngoba ungaba lo muntu wakho ebhakede i-$3 lezi nsuku nakathengayo bangikhona kusila so ukuthi kuthengisa litshintshana ngomuvu amabela ayabulawa
abakabi khona abasebenzisa ukudla kukahulumente ukuthi bekhankasele ukuvotelwa ngokhetho oluzayo
kathese kokudla abakaqalisi into abaqalise ngayo kathese ngama-fertilizer zinhlanyelo zekhothoni yizawazithi ngezikahulumende yizawaseqalisele ukuzinika abantu liyabe lingaphansi kwamatiyameneni wamabranchi njani njani libhalwa khona ngale emavilejini ngokathi kuza kukholekta kusuka kubo umasabhuku njani kuthi angisafikanga kwenzakale esigabeni esingane sithendi ijana lami ishakwe yaphiwa kithi lapho esikhona sizibona ukuthi kuyabe kuhamba njani.
Uthi kulo hlupho lokudla le mali, umuntu ofuna ukuthengisa ibhakede lakhe lomumbu, uthengisa ngani? Lalaba abafuna ukuthenga bathenga ngani?
Amala kadlileyo kube laba buya bethenga umumbu, but kule nsuku abasabuyi. So sihambe emagrosa uliyetshintshana leyo yabo ukufuna wena ezitolo.
Abezitolo bayathatha umumbu?
Ye, bayamukela. Lihamba nawo iJB. Ibhakede lakho lebe liyi-$3. Futhi uthi ungatholi 2 kg yeshukela leyo 2 kg yesawuto sokwanele. Tengisa ukuthi akusibambi kahle ngani ngoba kuwona esinye isikhathi uyabona elabhulo ukuthi ufuna into ukuthenga into zemashopu. Uloku ufuna ukusebenzisa imali but awuzukukwenza ngani ngoba leyo mali yabonkhono yakungena.
Lo umnumzana Bernard Ncube isakhamuzi seGokwe sixoxelaye ekhona le eGokwe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zika Mike Hove weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo labasakhulayo, ngingumike Hove. Namhlanje kuhlelo ngizabe ngixoxa lo Keith Moyo ongusakhulayo owasungula uhlelo olukhangelelwe ukusiza abasakhulayo ngesichathulo zasesikolo olungaphansi kwesihloko esithi Choose to School. Masixoxe kancane, awungitshele ngamafishane ngalolu hlelo lwakho.
Silohlelo lapha esikweni layo njengabatsha ngakuza kuya naleli icebo lokuthi senze into othiwa i-Choose to School lapha esizama ukuthi dingele abantwana besikolo abangathi baswela batholi kuhle izicathulo zokuba basebenzise besiya esikolo.
Mnumzane, kuyini okwenza ukuthi ube lesifiso sokuphatha uhlelo olunjengalolu?
Into engiyenza njalo ukuthi khona ngake ngakhumbisa emakhaya. Ngakho ngangibona isikhathi esiningi ukuthi abantwana abasezikolo emakhaya abanazicathulo nje. Isikhathi esiningi uzathola ukuthi bagula, uthole omunye kabuya ngesikhathi esikolo ngenxa yokuthi akezwa kuhle, uyakhwehlela, khabi ibitshe, wakhubeka, wathexe kulo isikhumba. Into eziningi ezinjalo bilaziya kwakuyinto ezingathi zijayelekile, into nje engathi siphila layo nsuku zonke. Ngakho kwangithinta kakhulu ngoba kule sikhathi sokuthi ngangisehluleka ukuthi ngifundise iklasi egcweleyo.
Uyihlabeleke ngempela i-explanation yakho. Awungitshele-ke kids, uhlelo lolu lukhangelele ukusiza abontanga abaphila kobulawayo kuphela na?
Hayi, uhlelo lolu nxa ulukhangele libhale Choose to School Zimbabwe. Okutshengisela ukuthi siyagoqela, asikhethe ukuthi kumbe ngapha kusemathebeleleni, ngapha kusemidland, ngapha kusemashonaland, sihambe nje yonke indawo. Saqala eNkayi, sabe sisiya emazowe, sengihlangene labanye abangani ababefuna la ukuthi bangincedise ngayo nale indlela. Sahamba safika emazowe le kunandila eHarare. Khathesi sike sathi thedele mbidana kobulawayo ngoba ngumuntu ehlala kobulawayo and ngifuna ukuthi umphakathi wakobulawayo layo uzizwe into leyi ingasuko kathisile omoyo kodwa izwakale kuyinto ekabulayo wonke anyone angakwazi ukuthi ayenze.
Okay, lapho ugqiba uluhlelo ukhangelele ukuthi luzaqhubekela phambili na ngomnyaka ozayo noma kuzaba kuyinto eyenzakala kayi one bese usuthiyana lapho?
Uhlelo lolu yinto esikhangelele ukuthi iyenzakale ngokuya la ngokuya kwesikhathi ngoba iqalise umnyaka odlulileyo 2016 ngo-March. So sesilanda 1.5 years siyenza and sikhangelele ukuthi lo minyaka ezayo.
Awusitshele-ke uhlelo lolu luzabe lwenzakala ngapho kwangikhona kobulawayo njalo luzaqala nini bese lugqiba nini?
Okay, uhlelo lolu silalo olwakhathesi esilufuqayo kuyaqala mhlaka 19 August lusiyagcina mhlaka 23 September. Siyabe sibeke nje okuyisitendi kwethu basivumele abantu bako-OK ku-Jason Moyo 9 ukuthi sibeke okuyisitendi kwethu phansi labana sikhankasa nje sinike sitela abantwana abulayayo khuluma labantu nje sibangenisa nje yosebenzi bethu ukuthi balesisisisa ukuthi sivelezenjani sinani.
Ukhangelela ukuthola usizo olunjani ukuze uhlelo lolu luphumelele?
Okay, we are generally looking for donations from other in terms of infrastructure, schools, imagi, or something else, because in Abacha, we want to build a relationship with you. I want to back a change. Umuntu njalo trust you with the shoes more than they can trust you with the man. Imagine our neighbor was to move this other mistake.
Hayi siyabonga Khipe, kuhle ukuba lawe kuhlela ungadini lokusasa.
Hayi nami ngiyabonga kakhulu
nayi. Balaleli izwili indaba ekhona. Wonke umuntu olesifiso sokubambisana lo moyo noma ukuthola ulwazi oluthile mayelana ngohlelo lolu, ngithumezeleni i-email ku choose2schoolzw@gmail.com. Ngiyaphinda. Choose inombolo 2schoolzw@gmail.com. Olivalelisayo ngumike obe lilale.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesizwe uGibbs Dube weStudio 7 esethulela eziphathelane lamasiko.
Amasiko awethu ashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akusenziwa.
Namhlanje sixoxa ngodaba ngani luyahlupha. Udaba lo ukuthi abantwana abangamahlokandlebe lingabenzani ukuthi libagoqe nxa sebekhulile. Uthi mhlawumbe udaba lolu nilonkosikazi Shila Msonda ngumankomo phela. Umankomo ungukansela edolobheni lakwaBulawayo njalo uyingcwethi kwezamasiko esintu. Mankomo utshona njani mama? Yee, hayi isikhathi sangkhona kodwa kuzalunga. Umntwana nxa sekukhulile sibili umgoqa njani nxa eselihlongandlebe?
Koko sigoqwa sisemanzi. Umntwana umkhuza esesemncane. Umfundise umthetho ekhaya ukuthi lapha kukobani. Lapha ekhaya siphila impilo enje. Umtshengise ukuthi mina nobaba lapha ekhaya siphila impilo yokuthi siyakhonza, siyahlonipha, sihloniphe lehlobo, sihloniphe nomakhelwane, sihloniphe wonke umuntu okuthiwa ngumuntu omdala. Akukhethi ukuthi ungabe zela ngaphi, as long engumuntu omdala uyahlonitshwa. Uyabekufundisa abantwana.
Kodwa ke kungehlula ke ukuthi akuthathe khonokho esisemncane pho nxa sekhulile kumele wenzeni?
Ukuthi umkhuze awuthathi umthetho uwufake ezandleni zakho. Hayi, bakhona abavele bemelele umthetho. Yikho kuthiwa umntwana nxa sele 18 years uyamhambisa ayekhuzwa ngabomthetho.
Ye, nxa bemkhuza khonapho akuhluphi yini? La uyabulalele njengomuntu omdala.
Lawe nje umuntu omdala uyahlala eseleni umntwana akhuzwe. Kunabomalume, kunabo anti, yibo abamele bakhuze umntwana waphakathi kwalumuzi oyabe ubiza mina umzali kwalelo guma. Kuyabe kunabo anti nabo malume. Ngiyabatshela ukuthi hayi, nangumntwana lapha kuyehlula umntwana akhuze.
Ungehlula ke Mankomo?
Yikho lapha sengaliswa khona emthethweni. Lapha sesiyakhuzwa ngabomthetho ngokuthi umntwana usehluli.
Ngoba lokho sikuthathela phela ukuthi ukhanya ngazani ke abantwana bakamongameli kungani bayahlupha lapha lalapha. So nxa ungakhangela wona khonapho njengomuntu omdala ubona ngazani sokumele benziweni ukuthi belungise sibili babe ngabantu.
Abantwana nxa besehlula ngithi wena nxa ungumama, nxa umntwana ubona ukuthi nanku umntwana usele ntombi yakhe, nxa ele ntombi yakhe umntwana ubathole bobabili, uyabakhuza bobabili abantwana. Nxa umthole le ntombi yakhe uyababiza ubahlalise phansi, bantu abami nezani lapha, wena uwangaphuvelanga lokho elikwenzayo abantu abamakulunganga. Wena mntwana abazali bakho banga ubakhuza bendawonye, awuphakamisi sandla, ubahlalisa phansi, ubabonise ngekusasa ukuthi hayi lokho elikwenzayo akulunganga bantu abami.
Nxa ungaphakamisa uswazi-ke akuhluphi kakhulu?
Hayi, uvele akumelanga uphakamisa uswazi. Ungaphakamisa uswazi kumele nxa bebabili uvele uchaya owakho ngokuthi owakho nguye oyabe ewonile. Noma yinkazana ichaye wami nxa engenisa idaha ngokuthi nguye wami owonileyo. Nxa lili daha lingenisa intombi ngichaya yena owami. Ngithi lokho osukwenzile mntana makulunganga ngithathe uswazi ngoba ibhanti angichayi ngesikhali ngichaya ngebhanti ukuthi ibhanti alishwe ukuthi ibhanti linjani loswazi linjani.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke Mankomo, kodwa isizathu yiso sidliwe ngumangoye. Ungavala khonapha ngamafishane mama.
Ngita engikubonayo lapha mina ungaba ngumzali ofika uchaye umntwana wemzini uyabe ungumzali oqhwalileyo ngesintu sakithi, uyabe ungumama ovele ungalambeko wena ngokwakho, uvele ungalamthetho. Umntana womuntu kafakwa isandla, ungamfaka isandla umntana abantu aqande laphana uza kuya kufika ngakibo usithini ngokuthi uchaye umntana obiziweyo ngoba uchaye umntwana vele ongaqondananga lawo.
Ye siyakuzwa kakhulu Mankomo, sibongile, ungadinelwa kusasa mama.
Ngiyabonga baba, libelela ngelihle, sizabe lonke sigoqa abantu bethu sibakuza.
Lenze njalo Mankomo, sibongile mama.
Siyabonga baba.
Bye bye mama. Ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ke unkosikazi Shila Msonda uMankomo, yena khona ngale ke koBulawayo ongukhansila. Ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalele semoyeni ngenjabulo, ngumthembo sithemba uGibbs Dube, lilale.
Ube ukhona izolo akuse siwa. We mama sibe munye, dina sibe moya munye, sivuseleli nkuma sithulu.
Siyabonga Gibbs. Ngesizwe uMthungameli Nkomo weStudio 7 esethulela eziphathelane lokholo.
Ikudibana kuhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya, silo mfundisi usenisibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga kakhulu lami ngelela abalaleli bethu namhlanje ntambama.
Ye, uphethe uphi umbhalo namhlanje?
Namhlanje ngicabanga ukuthi sike sikhangele indaba yokufa ngenxa yokuthi izolo nje besibeka umfundisi omkhulu onguye owaqalisa amabandla amaningi, engathi waqalisa amabandla akamoya lapha eZimbabwe, ubaba uMkhwananzi. Ngakho abaningi abantu babezibuza ukuthi kathi khona ukufa kuyini. Singakhangela uPawulu uyakuchasisa kakuhle kwabaseKorinte bokuqala ichapter ka-15, ngikhangela uverse 26 othi isitha sokugcina yikufa, abe sesithi yena kuthi kuverse ka-54 uthi wena kufa usuginyiwe ikunqoba. 55 uthi kufa udonsi lwakho lungaphi, udonsi lwakho soluphelile. Kusho ukuthi abantu abaningi nxa sicabanga ngokufa mbona ani abazwisisi. Okokuqala kumele sinanzelele ukuthi umphefumulo womuntu kawufi, engathi kumbe sukhayela sithi umoya womuntu kawufi, kufa umzimba ngoba umzimba lo vele wona yiwo obolayo, kodwa umphefumulo uya phezulu, uya ezulwini kuNkulunkulu. Kodwa somphefumulo mbu umoya kuphela ohambayo, le mizwa iyabe lokhu ikhona. Yikho sinanzelela indaba leyane kaLazarus, le ndoda le yayinothe kakhulu, ukuthi indoda leyane yayinothile yayisegehena izwi kaNkulunkulu lithi lona ebona uLazarus esizwa ukutsha ngenxa yokuthi wacela amanzi, wacela ukuthi angicela uLazarus andike amanzi, kuthi ukuthi imizwa yakho uhamba layo phezulu. Okwesibili okumele sikunanzelele ukuthi umuntu angafa uthola umzimba omutsha. Umzimba lwana omutsha yiwo okunceda ukuthi uhlale kuze kube naphakade usezulwini, usikholise uphakathi kwawo kuze kube naphakade, kumbe utshe uphakathi komzimba lo kuze kube naphakade. Ngoba uPawulu uyakhuluma futhi khona phana kwabaseKorinte, ngikhulume engiwubalileyo lwa mbhalo wokuqala, ukuba sikhangele nini imfihlo yokufa, ikuthi kasifi kodwa siyatshintsha sithole imizimba emitsha. Ngakho abantu abaningi babecabanga ukuthi ano ngingafa sokuphelile, yaphonguba ngumoya nje ophephukayo. Hayi, awusozuke ngumoya ophephukayo, uza kuya kumbe egehena kumbe uye ezulwini. Okunye okuqakathekileyo engunanzelelayo lapho yikuthi nxa umuntu esefile, yikho ilizwi lankunkulu sithi kufa idonsi lakho lungaphi. Kuthi ukuthi isikhathi esiningi siyakhala thina nxa silapha emhlabeni, kodwa ngale uNkulunkulu uthi babusisiwe abafa besenkosini. Kuthi ukuthi uNkulunkulu yena ukhangela ukufa komuntu ofela kuye kuyisibusiso. Ukukhangela kuyinto enhle kakhulu, uyikhangela kuyinhlanhla yokuthi umuntu lo ufele kuye.
Khona ungathi lilahlekelwe kanganani njengamakholwa esiKristu ngokutshona kuka Reverend Ezekiel Mkhwananzi?
Silahlekelwe kakhulu ngoba ubaba uMkhwananzi nguye ke obengubaba wabafundisi bonke. Singacabanga ukuthi yena waqalisa ibandla ngo-1968. Yikho lapho kwaphuma khona amabandla wonke lawo esiwabonayo, kathesi amakhulu lamancane, bonke abafundisi abaningi baphuma kuye. Nguye ubaba owazala ke amabandla la labafundisi laba esingathi thina ngamabandla lawo omoya kumbe evangelical i-movement le Pentecostal movement. Konke kwaphuma kuye ubaba uMkhwananzi. Njalo yena ube umuntu onguye oxwayisisa abafundisi abaningi ukuthi baphile njani, babambe njani amabandla abo. Nxa umfundisi kade ewonile, bekulula ukuthi abantu behambe kubaba uMkhwananzi ukwenzela ukuthi aye emkhuza. Nguye obelalelwa ngumuntu wonke. Kade kwanisa ukuthi ethi hhayi, mfundisi hlala phansi, mfundisi yekela ukwenza lokho.
Kuyiphethe mfundisi ngomthandazo.
Siyathandaza baba ngegama likaJesu, sithandazele abalaleli bethu ukuba besaphila bazayenza ukukhetha okuqondileyo, ukukhetha impilo. Egama lika Jesu, amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Sibonge kakhulu labalaleli, inkosi inkosi libusise. Amen.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi usenisibanda. Sibe nisonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Uyalandela umculo weBlack Mfolosi besithi ekwelutshena.
Wabula wa wefuma kona, Kona majahama se
Yavila puza kumakona
Sibonge iBlack Mfolosi sithi egwelutshena olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga lilale. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.